Abalokhu bevalelwe ngoba uhulumende okhona kasiwe wabantu, uhulumende ozifakileyo wesaba lezithunzi zabantu ke uyazesaba. Lokhu vele kusibisela emuva ngesikhathi sikaSmith ukuthi abantu babebotshwa bengavunyelwa ukuba kule nto abayisolayo kabayitholi. Ngoba ukusola ukubuswa kabi kuyilungelo lomuntu wonke. Nxa sikhangele ku-21st century nxa kulomuntu osabopha umuntu ngokuthi uthe khona ngibuswa kabi. Kuyinto embi kakhulu le esiyibona isenzakala elizweni leZimbabwe.
Ye baba Golide uyazwela lapho uyakhuluma ncoba ukuthi hayi kukhanya ngazani lina liyenza konokho okwakusenziwa ngu-Ian Smith kodwa ngani liyenza okuwesi kulo Ian Smith. Ungena khonapho ke Golide.
Kumele ulukhuthi lugatsha kancane ngoba ngasho uhulumende obopha abantu ngofaka abantu umthetho owabunjwa ngabantu bonke othi yi-constitution lokhu okwavunjwa ngabantu bonke yikho okubopha abantu. Uhulumende kangemeli yikho bona takona there are three arms of uhulumende kule judiciary kule executives the legislature lapha mina engikhona khona ephalamende ngani executives sisho phela upresident lama-minister i-judiciary sisho phela imithetho ndaba yena leyo akungenelwana omunye nomunye ubamba okwakhe thina njenge-legislator siba-overseer siba-supervisor ukuthi basebenza kuhle na so into eqathi leyo nxa sikhuma ngento enjengazaleze ezalaba abalokhu bevalelwe okuhle ukuthi kwenye isikhathi lani basakazi ake nidinge abantu be-judiciary service khona ngale ukuthi sizwisise ukuthi kanti vele bona laba abalokhu bevalelwe abanye bephiwe amabheli kuyabe kutheni kusuke wathini ngoba kaninginingi into leyana kuthiwa ibheli iphiwa ilama-conditions so ungavele wethula i-condition yani so usifisa ukuthi next time nxa ubuya usizokuma phambi kwabo laphana ufuna ukudinga ibheli balalo ilungelo lokukwalela ngenxa yendlela oziphathe ngayo ngamuva le kuyabuya futhi kuzokuhawunta phambili ngayo so yinto lezo zicace zonalezo singabaphunga ukugijimela ukuthi ona ye uhulumende lokhu uhulumende okwalo ngoba khona okwenzekayo lapha even e-America even e-Britain ungenza into engani sofuna ukuvulela uhulumende wabo uyaboshwa vele akula lizwe elingayelela umuntu efuna ukwenza umathanda endaweni zokubusa kwelizwe.
Iyo uyamuzwa ke uyakhuluma uGolide lapha Ncube ngelaba
izigangi kazibotshwa umnotho welizwe usile nge-corruption kutshontshwa izimali kazibotshwa imali ziyatshontshwa khonapho kubanjwa izimota zemali zonke lezo zinto lawo bantu ngababotshwanga kodwa abantu abasukuma bemele intuthuko yokuthi lokho kwenziwe kuzweni sibuswa kabi babotshelwa ukuthini wothi ngukhorekthe baba nguhulumende nalo thuma njengoba usitsho sithi uhulumende ulengatsha ezintathu lolo gatsha lunguhulumende okhuluma ngalo olulo lubopha abantu yekelanini ukubopha abantu kungela sizathu sokuthi libabophelayo ongalivuma ababonileyo kuyini alifuni ukuphikiswa lidingani baphalamende ngoba nxa lingafuni ukuphikiswa hambani liyehlala ezindlini zenu lisuke kuhulumende kumele kubuse umuntu ovumayo ukuqondiswa ngoba lina alisine lazi yonke into ipolitiki yaleka liyazi lazi ukuvalela abanye ngoba lisesaba ingqondo zabo ezibukhali okwedlula ezweni umnotho welizwe ufile yikwehluleka kwena okutshengisa ukuthi liyehluleka nxa sebelichasisela abaliqondisayo bezama ukulivula amehlo selithi yabavalela ejeni ukuze lisale lingathiwa lina lilile ngqondo eziqondileyo akuqondanga khonoko
ye Golide gciba khonapho
hayi uzulinbentinto uyazama ukuthi amele into yakhe ayimelele kodwa njengoba ngishilo mina akula muntu ongapho ukuvalelwa kungelasizathu njalo akula nto emangalisayo engakhithwa ngabothimba kumbe ongalivumelabo bona labo bebodwa kanti ngalibonke abanye labo obabonesoshamisa abaphandle obabekhala abaphandle sebephandle baningi abanye abantu abaku-opposition abanye abakhaliphileyo futhi ukudlula konobo kodwa abaphandle into nje khona ukuthi kodwa icala liyembula ingubo lingene yikho khona okukhona kuphela yikho nje mina ngawufuna ukuthi ona ucucungule indaba leyo asicubunguleni silomuntu wakhona ngale emthethweni umdinge baba Mthembu umntu lo onjani ukwazi ukuthi khona sikhulume into esicace ngayo hasho ukuthi sibe ngukuhlalihlati iganga kwelisi khathi sikhulume izinto sesibongungumana nje kuphela kodwa singaba lolwazi ukuthi kona kanti laba abaseleyo kutheni yinto ezasincedana leyo ukuthi kona sibe sesikwazi ukuthi kona sesidiskasa la sikhulume izinto enjani ezirelevant njani izinto ezingekho emthanjeni le-reality.